imali le ikhava ama province amahlanu aweZimbabwe, imathebelele north, imathebelele south, imashingo, imidlands le mashonal and west. Ukudistributa kwayo iyenela ama province wonke, ngoba kuyabe ku gejwa ama boreholes, kusakhiwa ama latrine ezindaweni zonke nezengizivalileyo. Ama district angu 30 siza add angu 3 futhi ngenxa yemali levela eSwitzerland. Imali yakhona yonke izabilingana ezindaweni zonke zama provinces lama districts lawe ngwaqhambileyo.
Indawo lezi lizikhethe njani ngoba nabazakwakhelwa izambuzi?
Imigodi esiyigebhayo ibenefita ama communities kulawo ma wards lama villages. Izambuzi esizazenza zizabe zimainly ziqondane lezikolo. Sizakwakha ama-latrines angu 15,000 ezikuma province lawo engikhuluma ngawo. Kulezo zikolo siyabe sigebhile imigodi ukwenzela ukuthi lapho abantwana besebenzisa izambuzi lezi baphume phandle bageze izandla. Kuzabe kule education yabe isenziwa futhi ukuthi abantu bafundiswe bayenzwe bazi ukuqakatheka kokuhlanzeka. So akuzi kuba lokuthi kubenefita umuntu oyedwa, kuzabe kusenzelwa into yonke ebenefita i-community yakuleyo ndawo. Uhlelo lolu lukhona for iminyaka emithathu, sibhizi siyalungisa endaweni zonke ukuthi uhlelo lolu luspread, but luyathatha iminyaka emithathu ukuthi siqede konke lokho esifanele sikwenze.
Kodwa lingathini ngesimo esisemaphandleni sesikhangela izambuzi lamanzi, sokulomahluko na kulalokho kwakuyikho khona kudala?
Lapho esesingene khona abantu bengasuza amanzi kuqakatheke kakhulu, kuyenza umehluko kuyena lezo zindawo. Into zezambuzi besivele sisalele emuva kakhulu njengelizwe, but I'm glad ukuthi imithi mina endaweni enjengeyewanki lapho besisebenza khona izinto ze-sanitation as a pilot project, so zikhona indawo sezi-defecation free ukuthi akusela muntu oya egangeni ukuyazincedisa. Kuyathi kuphela iminyaka emithathu sizabe sezideclare okunye kubana hayi sokungcono kakhulu eZimbabwe.